Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo emfakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 28 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje eZimbabwe lisungule umhlangano lapho kuzacutshungulwa ngentuthuko yamasekithali wonke o-industrialization strategy ongomunye wamalungiselelo omhlangano weSADC ozaqhutshwa elizweni ngeviki ezayo.
Nxa ukwehlula ipolisi e-democracy kumbe e-government yona iyiyo eyenza ukuthi industrialization policy ihambe kahle. Angiboni ukuthi umhlangano lo esilawukathethi owe-SADC uzanika.
Kodwa ibandla lezanu PF lithi umhlangano we-SADC uqhakathekile ngoba uzathuthukisa ilizwe kwezomnotho.
And his philosophy is about imandla le philosophy leyo upresident ayispread across the whole of SADC. Siza abantu bakube bohlala labo leyakhe ilizwe labo bengabanikazi abe South Africa, abe Zambia, abe Tanzania.
Iyaqhubeka inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ancintise kukhetho ngedlula umnyaka ka-2028, lokhu kuvelela kwamanye amalunga ebandla lakhe leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ezigoqela impumela yemidlalo yenguqu ziyalandela. EZimbabwe lisungule umhlangano lapho kuzacutshungulwa ngentuthuko yamafekithali kuliviki yonke o-industrialization strategy, lapho umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jenfan Muswere athe umbuthano lo uzaphathisa ngokujolisa ulwazi lokulandela iziqondiso. Ihlandla lakuqala lomhlangano lo belinge lokujolisa ulwazi lwentathela izindaba ngomhlangano we-SADC ozaqhutshwa elizweni ngenyanga ezayo, i-media awareness. Abanye abethule amazwi abo kulombuthano yiziphathamandla zikahulumende leze-SADC, lenhlanganiso ezizimeleyo kanye lengcwethi kwezomnotho. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya okhuluma ezimele ukuze sihlaziye ukuthi umhlangano lo uqhakatheke kanganani. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Yebokelo umhlangano bekucutshungulwa okuningi okuphathelaneke lokubizwa ngokuthiwa yi-industrialization umhlangano we-SADC.
Inhlanganiso le esiyibona e-SADC esikhuluma ngayo eqala kusasa nje iyabi into eqakathekileyo nje nxa vele umnotho welizwe uhambelana lokucabanga kwamanye ama-members. Esikubona kathesi nawo ngiyukuthi thina vele umnotho wethu bawumanga kuhle nxa sikwehlula ipolicy e-democracy kumbe e-government yona iyiyo eyenza ukuthi industrialization policy ihambe kahle. Angiboni ukuthi umhlangano lo esilawukathesi owe-SADC uzanceda ngoba thina vele thina umumo omnotho wethu kawumanga kuhle. Iqiniso yokuthi yona i-industrialization policy iqondane leyinye imithetho ehambelana le lokuba yi-member ye-SADC, i-infrastructure okwamagedi njengokuthi okuyimigwaqo. Nxa khonokho kungalungisiswanga okutholo nxa kungenamagedi imigwaqo yethu ibhilikekile, imithetho yakhona imigwaqo ibhilikekile, angiboni kunganceda lutho ngoba vele imithetho yethu yona thina singabantu bekhaya leZimbabwe ayimanga kuhle emlethu ukuthi ukuthi asoze siphumelele singenelane neminye imithetho engalihlakaniphile ebhotswana kumbe emauritius kumbe e-South Africa. Kufanele thina sicale sizilungisise thina imithetho yethu ihambelana lemigwaqo lemagedi yethu. Khuluma iqiniso bakithi ukuthi ukuba ngu-chairman ye-SADC asiyo nto ethusayo, yilizophande elihambelana lokuthi engxenye umhlangano lapha. Kodwa ngaye thina vele njengabantu beZimbabwe singabantu abazipheteyo esilombuso omuhle esilemithetho yemihle ihambelana lo mnotho, ngaye ukuba ngu-SADC chairman kungahuga abanye abasebenzisi abanye izimali abavele eSouth Africa abavele eMauritius kumbe abavele ngaphandle kwelizwe emazweni akhatshana ngoba baye bethokozela khona ukuthi nasesizimisele ukuthi sizenzise kodwa nje mangingatsho ukuthi thina imithetho yethu yombuso ukhetho lethu into zamagethi konke akumanga kuhle kuthi ukuthi vele kuba ngusiyaphethe nowesade kumzali nangakho angifunde kutho lutho ngabantu anje abadlalayo lizizopha nje lizakwedlula.
Leyo ke ingcwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya okhuluma ezimele. Kusenjalo umnumzana Zenzo Nkomo ohlaziya izombusazwe uthi kufanele leZimbabwe linanze amalungelo abantu ukuze inhlelo lezi lenjongo yemhlangano le izwekazi lonke le-Afrika iphumelele.
Lo mhlangano sizakhumbula ukuthi kasomhlangano weZimbabwe, umhlangano weSadak, kasomhlangano weZanu, umhlangano weSadak. Siyasibone kwi-United Nations, kheze America, lwana umhlangano uyabunga so e-America, uyabunga umhlangano wamazwe omhlaba. I-African Union lapho yabe ihlangene khona, abantu bavumelekile ukuthi bengaya beyotshengisela izikhalo zabo, beyokhononda ngabakhononda ngakho, ngaphandle kokuthi baboshwe, ngaphandle kokuthi bathuseke. Ngeyinye into le izana okufanele itshelwe ezindlebeni ibe yazi ukuthi lo mhlangano somhlangano wabo. Ngakho akufanele ukuthi itshengise ingalo elukhuni ngoba ingasiyo umhlangano weZimbabwe lona.
Zona iziphathamandla zeSADC zilolwazi ngokwenzakala eZimbabwe kumbe akubonakali emuntwini ophansi.
Amazwe eSADC akwazi kahle konke kodwa sizakhumbula ukuthi kuyinkohlakalo esihlala siyibona kuzwekazi laseZimbabwe. Bakhona abahlomulayo, bakhona abazuzayo kubomangameli beSADC. Kuningi abakuzuzayo, bayagwazelwa ukuthi bathule, bayagwazelwa ukuthi babheke eceleni, bayagwazelwa ukuthi isimo ukuhlupheka kwabantu beZimbabwe bekutshaya indiva. Abanye futhi bayazi okubenza bathule ukuthi bayazi ukuthi bazuza kangakanani ngamakhono kumsebenzi ehlukahlukeneyo abantu beZimbabwe abeza nayo emazweni abo. Kodwa isadakhi lena iyibutshwala obuyisidudu. Akukho lapho esingathi thina singabahlali singabasithizeni esadakhi lapho esizuza khona. Kuzuza nje zona izikhulu lezi ngoba zizonke zihleli phezu kwenkohlakalo. Yileyo nto futhi eyenza ukuthi sibone amazwekazi esadakhi engayiphambili emindawonye kwizinto zemphucuko nentuthuko ngoba even nayo iSouth Africa le eyisikhondla khondla kunokuhlupheka okuningi okukuleli lizwe. Singakhohlwa futhi ukuthi bekunomhlangano owabizwa eFolosu ubizwa noma wabizwa yizani kodwa kwaba yinhlanganyela yamazwe la abuswa ngamaqembu athi alwela inkululeko namazwe amabili okuyiBotswana neTanzania okwakuthiwa yi-frontline states. Konke lokhuyana kwakuyinhlangano eyayiphezu kwenkohlakalo enkulu okumangalisayo. Enye yezinto abavumelana ngayo yikuthi amaqembu aphikisayo ngamaqembu asetshenziswa ngamazwe entshonalanga ayiwona ayekolonize amazwe la aweSadak. Bavumelana ukuthi ngeke lokho bakuvumele kwenzeke. Ababusi banamhlanje ngabantu abakhule iZimbabwe isabuswa ngabelungu, ngabantu abakhule iZimbabwe beyibona ithatha inkululeko, bayakwazi ukuthi bekuyilizwe linjani. Kodwa namhlanje bayabona futhi ukuthi ilizwe seliwe kangakanani nesikhalo sabantu beZimbabwe bahlala besizwa imihla namalanga. Isiza ke siboneke njengobani bezohlangana behlangana kulelo gebhezi ukuthi bazothini. Yebo kambe kufakwe imali eningi kulungiswa idolobha laseHarare, kulungiswa imigwaqo ukuthi nje laba abantu basemzini bethi befika babone isithombe esihlukile. Kodwa ke nangaphandle kwalokho bayakwazi izano ekugubuzelayo ukuthi kubole kangakanani ngaphakathi.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Kusenjalo umnumzana Munashe Mthutha umabhalane webandla lezanu PF ubona ngogatsha lwe-information and communication and technology njalo elilunga lebandla le lenkundla le i-Central Committee yalelo bandla uthi bakhangelele okuningi njengabasakhulayo emhlanganweni we-SADC okuzathuthukisa ilizwe.
IZimbabwe iyahosta i-SADC ngendlela ephakemeyo. Sinesifiso kakhulu esokuthi i-SADC iphumelele ngendlela ezaphumelela ngayo. Okuzaba lithuba sihlanganele labanye abantu abancane abavela kwezinye indawo. Sibona amathuba esingahlanganisana khona okwenza imali lokuphumelela. U-President yakhuluma nsuku zonke ukuthi izwe lakhiwa ngabanikazi balo. And isifiso sethu ngesokuthi imandla le ifilosofi leyo u-President ayispread across the whole of SADC. Size abantu bakube eBotswana labo beyakhe ilizwe labo bengabanikazi, abe South Africa, abe Zambia, abe Tanzania. Yisho isifiso sethu. Siyibonile njalo siyayibona imisebenzi eyenzakalayo yokulungiselela indawo yethu, i-venue lapho kuzakwenzeka khona i-summit. Imigwaqo silungisiwe, communication networks ziyalungiswa, i-government isithethe over indaba ze-sanitary, indaba ze-environment and indaba eze-health affairs eze-city of Harare. Imigwaqo elungiswayo lezinto ezenzakalayo, ama-networks, indaba infrastructure lalokulungiswayo endaweni ezijiyejiyeneyo, lingacabangela ukuthi kulungiswe nxa yokuthi kule sati kuphela. Izinto kade ivele zilungiswa through i-National Development Revolution eyalethwa u-President uMnangagwa. So, izinto zonke ezenzakalayo asoze zinyamalale after SADC ziyasala zikhona, ilizwe lethu lisiba lihle.
Lo mnumzana Monashe Mthuta umabhalane webandla leZANU-PF obona ngogatsha lwe-ICT njalo elilunga ledale le-Central Committee yalelo bandla esixoxelaye ekwaBulawayo. Iyaqhubeka inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ancitise kukhetho lanxa ihlandla lakhe lesibili lokubusa seledlule. Unyaka ka-2028 ungadlula, lokhu kuvelela kwamanye amalunga ebandla lakhe leZANU-PF. EMutare lapho obekulo mhlangano waleso sigaba webandla leZANU-PF baqhube inkuthazo efanayo. Wathi labasakhulayo abesigabeni seBulawayo batsho njalo, lanxa yena uMongameli Emmerson Mnangagwa isithi hayi okwakhe sokuphelile kasoze aqhubeke ngalokho. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalungiselelo okubhukutsha emidlalweni esaqhubeka eFrance e-Olympics esuliwe lamuhla ngoba kuthiwa amanzi omfula uSeine kulelo lizwe awahlambulukanga. Kodwa iziphathamandla zithi zilethemba lokuthi kuzabe sokulungile konke ngelanga lomdlalo lo ngolwesibili langolwesithathu, kubika abentatheli izindaba abe-AP. Iqembu labafundi eBangladesh lamhla lithe lizaqhubeka ngokutshengisela osokubangele ukuthi amapholisa angenele njalo kube lobudlwangudlwangu lokungahlaliseki kulelo lizwe kuze kukhululwe abanye babo ababotshiweyo. Abezindaba be-AFP bathi kubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili 205 kulolu dlakela ngeviki edluleyo, kusolwa inhloko kahulumende weBangladesh uMnumzana Sheikh Hasina osebuse okweminyaka elitshumi lanhlanu. Ngeviki edluleyo kusenzakala lokho. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaTabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Prosper Ntini ozibiza ngokuthi nguBlack Tibos, omunye wabakhokeli benhlanganiso yeZimbabwe Youth Alliance.
I-challenge esiyitholayo kumanje kwi-youth, i-youth yanamhlanje ma iqeda isikolo uyithola isisidla isidakamizwa endaweni yokuthi bathole imisebenzi, sokumele bagcwale amazwe lapha abangela ama-qualifications khona. Uzothola ukuthi e-form 6 university graduation ifika emazweni iyovoxa udaka khona. Abanye bebesebenza ezingadini bebutha nobulongo bezinja, yet ngumuntu onama-qualifications, a doctor, a teacher, a nurse, bangu-house girl. Konke lokhu kwenziwa yini? Kwenziwa yokuncindezelwa okwenziwa nguhulumende osiphetheyo. Yinto eyenza ukuthi iyouth yethu igcwale emazweni.
manje kungenziwa njani ngentsha leyi ukuze yenelise layo ukuzithuthukisa hathi ukwenza imisebenzi ephansi le kwenziwe njani?
Uhulumende ngabe uyawavula amathuba omsebenzi indlela efanele, uzibone usebenza ekhaya usebenza kini, hayi bekungeke kube nzima ngaleyo ndlela ngoba usungabalekela kumakhelwane, kumakhelwane uthi kuyachisa akuhlaleki kumakhelwane. Umakhelwane usebenzela abantwana bakhe, thina sizogcwala kumakhelwane kuba ngabe sigcwala ekhaya sisebenzela ekhaya. Manje ekhaya akukho umsebenzi, so kuzobe cina sokubangela into eziningi, cina sokusiba nobugebengu, sokusiba nento eziningi ehlukeneyo ngendawo yokuthi awukho umsebenzi. Intsha ikwazi ukusebenza ekhaya, awukho umsebenzi, ngakuthi amathuba omsebenzi akhona, bekungaba lula kukhale kule nto ebambekayo.
Kodwa kungaba ngumlando kahulumende konke na ukudubeka ekhoyo osekungabangela abantu ukuthi bathathe izidakamizwa lokunye nje okubi okwenzakalayo, kungumlando kabani konke lokho?
Kumanje intsha eningi ayinayo amaphepha, ayinazo izithupha, ayinazo abanawo amapassport. Yebona, justin into aseyifuna ukuthi umuntu azibone ephumile elizweni ayosebenza kwenye indawo lapho azobe esebenza ecatshile enovalo engakhululekanga. Yayibona le nto ngoba ngesimo sisemuva ukuthi hayi emuva akuphileki le zindlala zodwa.
Yiwaphi amazwi ongawapha abatsha abathi ayi sesiphelelwe sidinga amacebo okuthi siziphilise, sidinga indlela zokuthi singazithuthukisa njani, yiwaphi amacebo ongabaphathisa ngawo?
Sokufuna iyouth ibambane, bonisane, hlale phansi, benze something ama-small businesses ukuze bakwazi ukuthuthuka. Noma bengenza ama-projects, kodwa inkinga ama-projects laba bafuna ukuxhaswa ngoba abanye tuthi abawazi, bafuna ukufundiswa ke ukuthi uma wenza le project uyenza kanjani ukuze bethole inzuzo yokwazi ukubeka ukudla etafuleni. Ngoba uma sisebenza usebenzela kwelinye ilizwe, uyenza i-production kwelinye ilizwe, umsebenzi ozobe uwenza ngapho oyenziwa yintsha, ngabe lo msebenzi uwenza eZimbabwe uthola inzuzo ngabe kungcono? Manje uzowenza lo msebenzi uyenza ungaphandle kwelizwe, uyabona ukuthi end of the day lelo lizwe yile lokhu elikhuphuka siyaphambili liyathuthuka, ngapha kithi akukho okwenzakalayo.
Intsha ungayitshiyela aphi amazwi?
Intsha engayicela ukuthi ibambane fani namajuba, sikhulume ngelizwi linye ukuthi hayi sesikhathele ukuyafela kwamanye amazwe. Ngeviki ngeviki ziyaphuma izidumbu zijampa amabhoda kuzongcwatshwa abantu befela kwamanye amazwe, kodwa intsha ikhona yakubuka konke ukuthi eyi umuntu usuka leti yozama ubefile, yayibona leyo nto. So sithini, bayafisa ukuthi ngabe basebenzele emakhaya, umuntu asebenzele tisana la ahlala khona ngenda ukuthi amathuba omsebenzi awekho, awukho umsebenzi. Senze njani manje ukuthi kube nomsebenzi? Kumele sibambane sikhulume ngelizwi linye.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loMnumzana Prosper Ntini ozibiza ngokuthi Black Tivos, ongomunye wabakhokeli benhlanganiso yeZimbabwe Youth Alliance. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguJabo Kancube.
Siyabonga Taboka, sesilichiya ezandleni zika Gifts Dube okwesikhatshana.
Sigcina masiko
kwezamasiko namhla lamu Ezra Jesus Banda nimele umthembu ozithembayo uGifts Dube. Namhla sixoxa lobaba uTelmoyo isekamizi zeGesi eMadweleni South ngempilo yakhe.
Ulemuli la emoyo.
Yeah.
Nkosikazi.
Yeah, nkosikazi. Hey,
abangabantwana.
Hawu abantwana ngithi lufu. Abazalwa umama wami. Umama engangimthethe ukuqala.
Hayi
le 9. Abuya lo nguyo le 3.
Oqalwa.
Swabhubha.
wathatha sibhubhile umbosi umjili.
Hayi, wathatha imbele ngaze ngamthatha ngithatha lowo ngase mbhujelwe ngilwana ngahlala 2 years. Abantwana babe ngithingela bethi ba ungahlala wedwa, ndingomunye umama uhlale laye.
Kule mnyama ngayo?
Ule 50.
Oh, wena ule ngayo?
Mina ndi 82. Lokho engiqinile ngiyo.
Uqiniswa kuyini kangaka iqolo lakho lokuqinile ukusenza?
Mina benginginga. Hayi yawe dinga
udani
ngidle kunye uhlehla kanjani khona phela mina ngakuthila ngubaba
ubunatho njani
ngulalisa emanzini kumele lokho ngikhothela
ubeka kanjani emanzini ubeka kanjani
ngiyakugiga so ngifana kuyimpupho emanzini embodleleni engaka
so madoda wonke kumele akwenzi lokho
yeah kumele akwenzi
so ngasana
ungakwenzanga uze siqolo sihlahla ibuhlungu.
Uvele wenza ngemva kwensuku ezingaki?
Ngahlala nje 2 weeks.
Ungangenanga noma ecansini?
Ye, ziyaphakamisa.
Ye, kakhulu.
Umfazi laye uze engalokhozi kakhulu ngendaba le ntolwane yabo.
Ongaphala konke okuncane oko ngeke uze.
Hayi, lokhu kuphelile lokhu.
Ungathatha abafazi baba then? Uyazikhuza?
Vele mina ukuthi ngiyazikhuza. Ngoba ngithanda abafazi abancane labo.
Amadoda abebengapha beseSouth Africa?
Ye.
Oh mama rabale sizungu bebodwa la
bebodwa la
bona bathi bebuya ngeDisemba uyazithulela ngana wazi lu athi mama vele umphede la
yakathi ngiqinile abantu abafana begoli
eh
bahamba babhulule abona ukuzala imhlobo enye engayilunganga
eh
ukuthi undoda yakhamba egoli umnyaka wonke umfazi ngayimeli indaba enjalo
hayi
umfazi ngayimeli indaba enjalo
ngamanga lo uyama umnyaka wonke
ukuthi yathi yahla umnyaka wonke
eh
ngamanga lawo
eh ngoba laphelule emizwe
anti lawele emizwe yakhe
okay.
Kathi mina ngistrong into zami
kodwa manje uzagcina nini ubona ngani lapha uyagcina ngokufa kuphela ngokuyekeli njani
hami mina vele ngiyeke ubaba wayezibafe njani
ubukhali
ubaba wayevele ubukhali anti ayinyanga babuya kimi
ubaqinise
wathi kathi mina into kamthelaka ukuthilanga ethi hayi kanjelanga kodwa ngimi engangikhiphe idlehla zenkulu
so uyazazi manje abantwana baza kudinga phela sengikhulume lawo kuredio la baza kufuna ukube laphi
ya babuye kuphela
ula inamba efoni
amandafoni
ulafoni hayi ngabalayela ukuthi
namhla kwezamasiko lokuphila kwabantu zulu zonke bemxoxalo baba Oden Moyo usanikele mhlanga uyalandela unye uhlelo ngiyabonga
hiwolomzila
salulandela
hiwolomzila
kwenza ukholo sixoxa lomfundisi siyaphambili Moyo oyenkonzo yesiKristu eLiving Christ Pentecostal Ministries International.
Ngibingelele abalandeli labalaleli be-Studio 7 namhlanje ntambama. Olibingelelayo lokhuluma lani ngumfundisi usiyaphambili Moyo, ngikhuluma ngisewange eZimbabwe. Ngifuna ukuthi ke namhlanje sikhangela ezesiKristu ke siyabelane izwi likaNkulunkulu esilithwatha encwadini kaJohane yakuqala isahluko ngesesine. Sizabala from verse number 19 sisiyafika kuverse number 21. Ibaleka kanje: thina siyathanda ngoba yena wasithanda kuqala. Uba umuntu esitsho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa ezonda umzalwane wakhe ungumqambi wamanga, ngoba ongamthandiyo umzalwane wakhe ambonileyo angeke amthande uNkulunkulu angazanga ambone. Verse number 21. Silawo lumlayo ovela kuNkulunkulu wokuthi othanda uNkulunkulu ngamthande lo mzalwane wakhe. Ngiyabonga ke bathandekayo bakaNkulunkulu, namhlanje sixoxisana ngezesiKristu. Ngifunda ke sikhangele indaba emqoka kumbe indaba eyinsika nxa sikhangela indaba zokuba ngumzalwane eyindaba yothanda. Now iBhayibheli likaNkulunkulu ubeka sobala ukuthi thina siyathanda ngoba yena wasithanda kuqala. Lokhu ke kusifundisa ukuthi uNkulunkulu usinikile umzekeliso kumbe wasitshengisa indlela esimele ukuthi sithande ngayo njengabazalwane.
wathanda waze wanikela nendodana yakhe uJesu Kristu yafi ngelacala ifela izono zethu kwehluleka kwethu lobuthakathaka kwethu konke lokhu kuyisithengiselo sothando. Nayi iBhayibheli bese liqhubekela phambili lithi uba umuntu esithi uyamthanda uNkulunkulu kodwa ezonda umzalwane wakhe ambonayo every day ungumqambo wamanga ngoba ngeke uthande uNkulunkulu ongakaze umbone ngakwamehlo usehluleka ukuthanda umzalwane ombona ngamehlo. Kusifundisani ke lokhu bazalwane ukuthi isiKristu sethu sibonakala ngendlela esiphila ngayo labazalwane kumbe labantu esihlalisane labo yikho lapho uNkulunkulu abona khona uthando lothu olupheleleyo. Okungimangalisayo ukuthi kulezi nsuku sinabazalwane abaningi abahamba emachurchi ababala amaBhayibheli abakhulekayo kodwa bengahlalisananga kuhle labo makhelwane, bengahlalisananga kuhle labafowabo, bengahlalisananga kuhle lezihlobo zabo, bengahlalisananga kuhle labantu abasebenza ndawonye labo, bengahlalisananga kuhle futhi labantu abakhelane labo. Now uthando silubona ngendlela wena ophila ngayo. Ngeke umthande uNkulunkulu ungaqalanga wathanda umakhelwane wakho. Funa ukulikhuthaza ke bazalwana abathandekayo ukuba nasiwunikiwe umlando lapho elizwi kaNkulunkulu okuthi ufanele ukuthi umthande umzalwane wakho ukuze uthando lakho lokuthanda uNkulunkulu lupheleliswe. Ungeke uthwale iBhayibheli yenkonzweni, ngeke uthwale iBhayibheli usiyakhuleka kodwa ungakhulumisani lomakhelwane, kodwa ungakhulumisani lomfowenu uzivize ukuthi umKristu. Uthando olunjalo kaluphelelanga. Funa ukuthi sikhuthazane sonke namhlanje, akukhangela indlela ohlalisane ngayo lomfowenu, akukhangela indlela ohlalisane ngayo lomkakho, akukhangela indlela ohlalisane ngayo labantwana bakho, akukhangela indlela okhulumisana ngayo lomzalwane wakho ube sizihlola ukuba nini bela ungawulalo yini uthando okukhulunywa ngalo eBhayibhelini likaNkulunkulu. Ngeke simthande uba sizonda laba esihlezi labo. Bazalwane bami abathandekayo, ngilitshiyela inqobe nanamhlanje ntambama ngisitha ke sizihloleni asikhuleke nini. Baba wethu engcwele iSonkosi yethu Jesu, ngiyabonga uNkulunkulu onamandla wonke indaba yothando ihlanyela phakathi kwethu. Ngikhuthaza abathandekayo, ngikhuthaza abazalwane ukuba indaba yothando ihlale igxile phakathi kwethu bonakale. Uze uthathe lonke udume uNkulunkulu amangcwele uqhubeke usifundisa ukuthanda, ukuthanda ngeqiniso ukuze isiKristu sethu siphelele. Sibongile baba ngegama lenkosi uJesu ngiyakhuleka, amen.
Siyabonga mfundisi. Siyaphambili moyo, asizweni uEzra Chisa Sibanda esethulela ezemidlalo.
Nansi impumelelo emidlalo yeKhasi Cup edlalwe izolo lanamuhla. Arsenal Movers 2 Cape United 1, Yata 2 Bulawayo Chiefs 1, Dynamo 0 Big Terminal 0, Wange 0 Simba Bora 1, Highlanders 0 Tel 1 0, Kingswell 0 Checkered Pirates 0, Manika Diamond 0 Ngezi Platinum 0, ZBC Kariba 2 Chicken Inn 0, FC Platinum 3 Herentals 1. Kusenjalo umdlali owaba lodumo edlala iqembu leZimbabwe Saints ele iTizi lelesizwe lamaWarriors nguye esixoxa laye kule viki yena ozalwa koBulawayo.
Ngazalelwa eNjube, ngikhulele eNjube ngafunda primary eMchede. Ngidlalele i-team kababa Njube United, babam wayengumnikazi engu-coach and the whole family sasidlala ibhola sonke, all my brothers. Ngasuka lapho ngayafunda eSobukazi where I played first team with ama-players anjengabo Obey Soba, Tumsani Gulube, Thamsanqa Mandlovu ne wayedlalela iRenders, uTawain Rose ngabanye nje.
Uqale nini ukudlala uqembu lesikwata
notsha? 1915, that was 1986. Hamba ngakhletha uba kulon because I was still young then. Kwakunzima ukungena first team. Yayibophi i-first team yesensi kunabo Jimmy Phiri, ku-midfield kunabo Jimmy Phiri, oCedric Green, oChemi Winitsarira. Ngafika ngadlala first team kwi-Chiefs throughout the year ngangiqhalisa. And imagine ngangiqhalisa in front of Oshukam Kuyo, babe corner double max tumor, babe sigma must have shooting man gladis.
Oh no man, one more let them like this baby sense and cataza cool this cut cut out the little yambo.
Yeah, we know that was in 1988. Then in 1989, I was still playing for Saints. So I had the Champions League. We played with the likes of Desportivo from Mozambique. Saida, Sadada, Tine, Uganda, KCC, Kampala City Council, I think. Saida.
Sibonge ke uNorman Kumba obexoxa lentathelo izindaba yethu Ezra Chisasvanda. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.